sekulenyanga ezimbalwa ezidlulileyo lokhe bekhuluma okufanayo ukuthi hayi kathesi i-situation isizayimprova, kodwa kasiboni kuyimprova lutho. Kade kusenzakala ukuthi bekusiba ngcono kulaba abenelisa kubhadala imali enkulu ukwenza ukuthi bezuze lokhu kuthiwa ngama-emergency passports, but umuntu wekhaya ovele engasebenzi ongaphose enelise i-ordinary passport uyayithatha ngaphi imali yokubhadala le emergency ebizayo? Ngibonani yedlula inkulungwane zamadola ukuthi uze uyizuze. Yiwa kade abaleyo mali babaphosa bebe ngcono. Kodwa lezi ezi-ordinary vele sizijwayelekileyo ziyathatha isikhathi eside. Bakhona lokho balayinela kusukisela ekuqaleni kwanyakenye lokho kungaphumanga lutho.
Abahlala emaphandleni liyobakhathaza kakhulu yini uhlupho lolu lokuswelakala kwengwalo zokuhambisa zamapassport?
Iqiniso ukuthi kuyabahlupha ngokubana abantu kathesi bayabe befuna lezo ncwadi amapassport ukuthi bayethenga izinto ezingani zichiphile phandle. Asilinganise njengokuthi abalimi izinto zokulimisa ziyabambeka kubomesina lapha e-South Africa, kubobhotwane e-Francis Town. So abantu bayabe befuna ukuthi behambe bethenga izinto ezifana lazo nalezo. Kathesi uzafumana ukuthi ukudla kwenkomo kuyahlupha. Abantu bangakubona kungcono ukuthi bayethenga amasaka e-stockfeed phandle kwelizwe, kuba ngcono ngakhona lokho. I-building material iyahlupha, bayakha laba abantu bemakhaya, so bakubona kungcono ukuthi bahambe bayethenga phandle. So nxa bengelazo lezo ncwadi kuba lobunzima obukhulu. Abantu bemakhaya labo abasahlalanga ngezandla, sebaphenduka baba ngabantu abathengisayo ama-cross border. So ukuze beyewoda izinto zabo phandle babuye bethengise, badinga ama-passport. Abasenelisa abantu ikakhulu sikhangele ama-youth alokhe e-economically active ukuthi aphume phandle siyawoda izinto zabo, sokuba affecta kakhulu. Kabasenelisi le ndawo lapho bangachathwa khona zingekho ekhaya, sebephila ngokuthengisa.